asivumelani ngendlela ukhetho luhambe ngalo kusukela lapho qala sele khona kuze kube sibangela ebhekiswa namhlanje. Lokhu mthembu uyakwazi mnewethu ukuthi bese kukhuluma kakhulu kwabakiwe bezindaba abanjengani ukuthi hhayi ukhetho luhambe kuhle, i-registration ayihambanga kuhle, i-delimitation ayihambanga kuhle, ama-ballot papers aphuze ukulethwa ephambaniseka ababizo, umfanekiso kamongameli uNelson Chamisa ungakhani, kwakule fazi sakamadesi incedisa abantu ukuvota emakhaya isenzani. Khathesi seze bafike esigabeni soku-introducer soku-announce ama-results angamanga. So yikhona ke sikhona ngathi ukuthi hayi ama-results adlangisiweyo ayisiwa iqiniso nawamanga, asiwayamukeli ama-results esiwaziyo thina esiwabonileyo lathi siyicubungula ukuphuma ekhethweni lolu atshengisa ukuthi umnumzana u-advocate Nelson Chamisa yiye onqobileyo kulelu khetho, njalo nguye omele agcotshwe abe ngumongameli welizwe lesizwe.
Manje impumela yona le litshoyo ukuthi lina lilayo lizayethula nini?
Lizayethula impumela le njengokhulume okwenza umongameli Nelson Chamisa namhle emini esithi silayo impumela le izakhipha ngesikhathi esiqondileyo. Basayicubungula izingcitshi zethu nxa izikhithwa hloka kuZulu ibe lula ukuzwisisa nokutshengisa ubufakazi ukuthi wanqobayo ayisiye mnangagwa, onqobayo ngu-advocate ubaba uPresident Nelson Chamisa.
Sizwa kuthiwa kwezinye izigaba zelizwe belingela labo kuthiwa ngama-polling agents okokuthi kuzaba nzima ukuveza lokho kuthiwa ngama-V11 ubufakazi bakhona. Kuliqiniso yini
lokho? Lokho akusikho qiniso. Lama agents adlula 12,000 ade sabalele ilizwe lonke leZimbabwe behlola nokukhangelisisa ukuthi asiqilibezelwa yizani. Kulohle kuhlanganiswa ngekomthetho yokuba yifazi ade hambe itshaya abantu, izarasa abantu. Yiyo-ke le kwezinye indawo lapho esizothi bona batshaya ama-agents ethu babatshontshela amaphepha benzani. Kodwa ukuze ubone ukuthi ubufakazi bukhona, khuluma nisenze nje inhlanganiso yezeki ibhizi kufonela awethu ama-agents iwacela ukuthi aphenduke bezobhala ama-V11 bezame ukutshintsha lawa yiwo aseqinisweni befaka wabo amanga awukusekela ama-results amanga anamsho yizeki.